Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 ngusithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo. Kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lo umsakazo. Sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village wochief Skobokhobo enkayi. Yena okubandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Yezinzima lapha enkayi zakithi. Sikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esilayo impahla zifona ezitolo kodwa akuba mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla ikhona ezitolo. Njalo silenhlelo ezitolisayo thina lapha ewadiyami sihlelisa i-WSG. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalifani. Abaningi bahlale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo lulikhona kakhulu ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakuza kanani. Emasimini lakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje khathesi amabele esaqala ukuwalima esewonakele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla ngobani abakhethayo
indlela kwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele sibili ngoba abantu labana bafika balikuthelele bathi lingaliqambane ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu nizame ngokulambelana kwenu iqambe labo bebuza ukuthi ngisini kwenini ukuthi kani uyalamba ukudlula abanye akukho engingene kunayo enamba yesikunayo. So abantu babe beqambana bangaze baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-50 ezilesini athatha abangu-25 athatha imize engu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela efay kodwa khona kuthana ukuthi abanye abantu bayahlala ngaphandle njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewezivizini laba babuye last year ngo-2018 ngo-December bathi bazanika abantu imali for 4 months iningithi semba January February March azizange kwenzakala khonoko abantu banikwa ngo-December langojanuwari elamashi imali yabuya ngo-June ba-23 azabisa elofebruwari labuya ngo-June ba-23 azabisa ekamashi ayizange yabuya kwaze kwafika udisemba 2019 basesebebuya ngodisemba 2019 bafika bathi sebenokudla imali kayisenzi abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebevele bedenisitha laphana kuhola amadola senzelana amasawu futhi lami umuntu oke wahola idola akusamelanga zize ineke abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengahola sikhangelela ukuthi ongazange ahola idola sekumelahola ukuthi yiyo indlela elikhulu ukuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engasabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade kuyi-month ngo-December kutholakale amabele ne-cooking oil ne-bean. Second month January kwatholakala irayisi ne-cooking oil ne-bean. Khangelela ukuthi this month ithole futhi irayisi ngoba bathiyarekenjalo bathi amabele asese. Kule rayisi lebhize futhi base belitshele ukuthi sizasebenzelana okwenyanga ezingaka kathesi bathe bazafika sedisemba January and February
okuvela kuhulumende-ke
hhayi thina lapha kakuthi esikubonayo elivela kuhulumende asiboni lutho yiso elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development there's no development, akunalutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala kuward 5 esiphunyuka uko-chief Sikhobokhobo eNkayi, njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Siyanamukela kwesiphathelane labesifazana sixoxa noCounselor Sikhululekile Moyo wakaward 17 ePhomola wobulawayo ekubandlale MDC. UCounselor Moyo yena osoyethekelela amazwe ambalwa usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Oqala ngeke ngavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization Sweden esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, yokuyi-extenda ama-programs ukuthi labo bafunde kithi. Kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngoba ilizwe leliyane besikulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sihamba mhlaka 13 September, saphendula 27 November, sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransport abantu layo imota zabo. Ndokuthi engifela ukuthi ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa, ibenzele ukuthi ifuel abala ma-challenges of ifuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe? Ukumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana la
eZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane lomguzi, abambane leGwanda le-Plumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egaya i-biogas, siyenza i-plant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu bezanamazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye isuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathi singakwenza sibili nxa kuyukuthi i-plant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sihle xa kuthi seyihlanganile singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-used oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona kuyani i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi kuma-next elections zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi, lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local governments. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxisane kuyini okubangela ukuthi khona singaphani kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutsho ukuthi lokungaphi ungaphi, ama-problems ethu abe nganayala ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius besiyi-invite kwile-guest adivila khona, esibonisa ukuthi bona seba-richa sebe-above 50% i-female representation in their local governments. Ukuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kuhle ukuthi 15 yonale bahle basizisa amasithu for women. Kumele kube le women yabo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo kaward 17 koBulawayo ePhumula le Hyde Park. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukani.
Yey ngasela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqhakathekile kakhulu mhlambe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le drop lane othola kuBulawayo. Kulabantu abafana bezinduna zabantu baseskhalangeni. Kulabantu abafana labantu besivenda, kulabantu abafana lamadonga, ngabantu abadinga i-recognition ukuthi labo bazizwe be-involved, bazizwe be-part of i-drop la kuBulawayo. Okulidolobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqhakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama minority kodwa mina into ukuthi abantu besikhalangeni especially ukuthi abantu besikhalangeni i minority angaka kuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali yasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abanengi kwedlula kodwa ke ngenxa yezizathu lezimpi ezavulayo sekwenza bengathi i minority kodwa ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqhakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chibundule, amabala afana labo Madabane, amabala afana labo Khamuye Nazwa khonaphana kuBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto okuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazela ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo kutshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo kulaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwayenziwa nga kuyini kwabangela ukuthi bengacabangi njalo ubona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini kona phana babe bekhona abantu besinambia babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esindebele ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho ukuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthi Chibundule Road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uChibundule ahamba ngayo esuka kubulawayo eseplant so kuqhakathekile ukuthi izenzana indlela zintshe kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba labantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngimpela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi ukhona kolunye uhlelo lulodwa but kolunye uhlelo lungekho but amadorobha afana leplumtown iplumtown kufanele ukuthi be 100% isikalanga koga kube isikalanga kuphela eplumtown ngoba iplumtown yinkaba noma ngithi insika yasesikalangeni kobulawayo njengoba sithi kule ndawo sana labo okami labantu ukami lana kwakuyindawo yabantu basesikalangeni kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokanti ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babugazi
Loge ngumnumzana Difa wajabi bango odabuka ePlumtree ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilayo
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usiphalo ludaba ngugcweleyo
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla nguhulumende kanye nenhlanganiso yeWorld Food Program WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe indlala unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawane eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye nokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi
langapho siyafa ngendlala kuthele nzima abanye bayahola abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi vele hawu kwakuqedakala kukhanya into ziyadura kakhulu sibula indlala impuphu iyadura imali yangikhona vele kasila abanye asisebenzi siphonge ukuhlala ekhaya imali yangikhona siyayithola ngapha
amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane mnumzana Gibson Spanda Othe benelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
Ade ngabe izinto zinzima zinzima straight in so lapho elibona khona lingasithumela anything sokudisidle singadla maybe kungaba ngcono
Umnumzana Gabriel Moyo uthi into ngempahla ezitolo igubhuke kakhulu osekujayine ngileza khamizi lingazi ukuthi libambe ngapi ukuze liziphilise
Idlala sibulile kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki. Vele kakula into ethengekayo, akula mali. Sakwazi ukuthi sikwenze ukuthi indlala ihlasela abantu abanye baphuzile ukulima. Ngokube lime kathi ezingezulu loleli ekhona ebantwini la.
Ukansela wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe. Njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele, zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala.
Simo sendlala. Kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunyoko mali yasawungakwazi ubona 10 kg yafika kubo 110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbezi ngabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o 10 kg ithi nazilezi muli nxa uthenge kuyi 10 kg 100 and something apha vela usebenza uholi umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi sungcono
Unkosikazi Juliet Nkiwani, umqondisi wenhlanganiso yabo mama Human Development Association of Zimbabwe, iWaters, uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kweWFP.
Indlala le inkulu kakhulu lonyanga, kodwa ke ikhele engenileyo muva. Kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyane ye-social welfare. Balutshwana abaseleyo, njalo abaseleyo, hayi bala indlala kodwa ngabangcono. Akufanani lalaphana kusese-social welfare yodwa.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisishiyagalombili badinga uncedo lokudla. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube
Luyalandela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Linga litshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isile sikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003, sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Sigoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho sikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo, sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi ngama youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona, ama-communities abo, behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho imihlanganiso yethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils, as in the i-council yona wayo, i-city council, sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo labo silama esithi ngama-leadership trainings. Labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imbono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala koBulawayo, lemhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT, uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsiminfo@nydt.com, youthsiminfo@nydt.com. Kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela, uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi ele-email elithi youthsiminfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lo muntu ezabaphendula ebatshenge ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama youth akuZANU PF, silawa ama youth aku-MDCT, silawa ama youth aku-MDC Alliance, silawa ama youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebebesilwa ngoba wonke umuntu lomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, ukezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lelaye.
Kwamanje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi Ungikhumbule.
Udlangile umningi esemqondo. Mambazo silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengensukwini olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.